Engikusolayo ukuthi sekuyenzwe indlela ekade sihlola ngayo uChamisa. Otherwise uChamisa engenye ukwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsalthi lathi njengama-double candidate. Bangakhonsalthi uChethe kunabazisayisela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la matsha akhethiweyo? Mnumzana Sithole, ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili. Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha umnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisi engikhumbulayo ukuthi amalisi ayihambile, kwakunamalisi ayi-2. Amalisi engi-2 angizange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi. Sikhona sikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokhu?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela osuke libanjwe ngayo. Umama kangena complain just because yena utholakale esephandle, utholakale lasakho zabantwana. He must be part of the leadership, he must be part of the decision making. Yinye into okhompela ngayo. Okwenza ukuthi kube lento yonke leyo esenzakala yokuthi kwaba le-leadership vacuum.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la umnumzana
wakho? Kuyise sibili ukuthi kwakufuzeke kuxoxiswane. Uchaba ngivela sizange nje sihlale naye phansi sixoxisane. Bese kulamagroup vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uchaba ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyi layo uchabanga lama-double candidate salashela le khatshana le. Akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo, ngoba khathesi kunje abantu vele bayakomplaina ukuthi uthole okutho omunye umuntu ofake kulisi yena la. Akula muntu vele omthandayo lapho ahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besithole ukuthi ngabe i-SG iyayehlala ichansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini, njengoba sizwile kuma-audios aphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi mina ngibona zisakwalo ibandla lechipisini alisayithandile sekifile sekifulele kudala nabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla so yibo ababuyileyo batholela usengezo eceleni bathatha into lerayita kwelinye izinga lesingalaziyo ukuthi lizinga elinjani so uchipisini vele kasekho lapha koBulawayo
kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chibaya behamba beqoqa abantu
baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe bathi engabelethe econtinua ngakhona lokho akwenzile hayi lalo alindawo ibandla lakhe